Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 ngesonto mhla 30 kuzibandlela 2022 ngukhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bakhuthaza uhulumende ukuba elandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora seliphothe unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe.
Lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama uThokozani Khuphe akade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu ezininengi kakhulu.
Abanqintshisa kukhetho lwama-by elections bathembisa ukuba bazamela uZulu bengavotelwa ngombimbitho lonyaka.
Abantu bephumula ngisebenza labo ngihlala labo bazangibisela ephalamenti.
Umeli Ndlovu uwajova ibhayisikili esuka eJohannesburg wafika kobulawayo uselungiselela uhambo olokuya kwele Zambia.
Kula sizophelela khona eZambia elusaka. I think uma ngokona is 2500 kilometers.
Zalethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ababalisi bakhuthaza uhulumende ukuba alandele isiqondiso zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ngolwesihlanu wethule umbiko othi izikolo zizavulwa mhla 7 ngoNhlolanja. Lokhu kwethusa abazali abaningi eZimbabwe abesaba ukuba lingamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo nxa kungalandelwa ngemfanelo indlela zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ababalisi bathi kumele uhulumende alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ezibizwa ngokuthi yi-Standard Operating Procedures ngesilungu. Bathi iziqondiso lezi zingalandelwa ngemfanelo ilizwe lilakho ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo lapho elamemetheka khona ngamandla nyakenye kulandela ukuvulwa kwazo. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uProfessor Amon Murwira uthi kunengi okwenziwa nguhulumende ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phansi kweziqondiso ze-WHO abantwana besikolo bakhuthazwa ukuba bengasondelelani begqoke ama-mask njalo begeze izandla ukwenzela ukungamemethekisi igciwane le-coronavirus. Umnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, uthi kuqakathekile ukulandela iziqondiso lezi.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle kodwa abese siyabaqeqetshisa ngolwazi oludingakalayo uma sikhangele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuzayenza ukuba lo lesikolo senelisi ukulandela ngokwendlela efunwa yiwo ama-Standard Operations Procedure. Nxa kuthe kwabakhona kwenzayo athumele okuyizigujana okungama-5 liters kwabo-handwashi lokungama-500, yikho yena besithi ngamalungiselelo. Kodwa thina sithi uhulumende kakhuphule izinga aqeqetshisa ababalisi okwakuqala.
Umoya uthi amalunga enhlanganiso ye-ARTUS akhathazekile ngokungalandelwa kweziqondiso ze-WHO ezikolo.
Uhulumende ma engakwenzi lokhu kumbe ma kumehlula lokhu amalunga ethu awasoze ahambe ezindaweni ezinjalo ngoba izindawo ezinjalo zivame ukuvuka sokuyizo phecelezi okuthiwa ngama hotspots. Bonke ama ke ahambe lapho uhulumende angabonanga khona ukuba ama standard operations procedure ayalandelwa.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi seHarare uthi uhulumende kumele alandele okukhulunywa ngababalisi.
Ngiyakubona kuyinto eqondile kakhulu njalo baphuma egcekeni ukuthi hayi lokhu bekusiphambanisa kuzinto eziningi ukuthi isikolo zihlale zivaliwe. Izikolo sekuyisikhathi esiningi zivaliwe njalo abantwana abaningi ngathi sebeleminyaka emithathu bengafundi. Akusafunakali ukuthi khona bevula izikolo nje ngelanga abavula ngalo othisha labengekho befundisa ngoba sekumele kusetshenzwe sibili.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthazwa i-government ukubana ilandele ama-protocols awe COVID-19 afakwayo yi-WHO, incedise ngama-sanitizers, ama-maski, ama-thermometer lapha ezikolo.
Unkosikazi Sindiso Mgutshini ohlala eHarare ulombono ofanayo.
Kuyasithwalisa nzima thina njengabazali ukuthi abantwana sebekhulela ezindlini, abantwana sebesona, abasakhuzeki ngokuthona bedlala emgwaqweni ngokungayi esikolweni. Akusiyonto engasenza thina abazali sibekwazi ukusiza abantwana ngoba abantwana bebesizwa isikolo lathi abazali singezeleni. So kathesi yonke into isibhekane lomzali.
Esethula umbiko wokuthukulula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngolwesihlanu, uChiwenga uthe selehlile inani labathapha igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo kawubulalanga muntu izolo eZimbabwe, luthi abantu abafika phose 182 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 elizweni. Umkhuhlane lo sowabulala abafika phose 5,333 kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe unkosazana Thokozani Khuphe labasekeli bakhe. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi uMakhuphe wephule isisekelo sombuso webandla leli ngokutshela uZulu ukuba usexotshe uMonzora. Wabikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba usekhokhela umanyano we-MDC Alliance. uMakhuphe wamiswa ukudlelana lebandla leli esethiswa amacala amaningi akugxila ukudelela inkokheli yebandla le-MTCT. Wathi esanda kuxotshwa wethula umbiko othi uMonzora nguye owayesezixotshise kubandla leli ngoba wayesengene ku-MTC Alliance yake yakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udube uthi kunengi kakhulu okwenze ukuba i-National Council ithathe isinqumo sokuxotsha uMakhuphe.
Ibandla le-Movement for Democratic Change lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama uThokozani Khuphe yakade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu ezivalisela ukuhambisa ibandla emthethwandaba, emapoliseni, kuqambela i-National Council amanga njalo lokuthuma nje abantu abaninginingi kade behamba besiyakhipha imibiko engamihle njalo esebenza labanye abantu bekhipha imibiko engcolisa bandla eyenza ukuthi ibandla lingaphumeleli phambili. Kodwa okukhulu kwakhona kube yikhona lokhu akwenze koBulawayo eMcDonald's lapha athe khona ibandla selidabukane phakathi. Kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engekho constitution yebandla, engekho constitution yelizwe, engekho nje emthethweni jikelela umhlaba wonke. Ngakho ibandla ke lifike kuleso sinqumo sokuthi hathi isikhale kakhulu, ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka yikho okwenzakeleyo. Uxotsheke labanye bakhe abenze leso sinqumo sokufuna ukudabula ebandla phakathi ababalisela uNomvula Mguni, ongu member of parliament wakobulawayo lo Mildred Dube waziwa ngokuthi ungengenge laye ongu senator wakobulawayo lo mfana yena lo uNtando Ndlovu ose lokukhuluma ezithi ungusomlomo kamamukhuphe noma nje ngimkhuze kaningi njengomuntu oku information ukuthi akukho nje umuntu okumele akhulume lo vice president bonke bakhuluma besuka ebandleni kumbe besuka kusomlomo we presidency ubaba uLloyd Dlamini
umnumzana witness Dube ngobona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MTCT ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe uthi uMonzola labanye bakhe kababuzanga elangeni.
Lawa ngamadlwane nje kuphela, akula muntu ongaba ngupresidenti wamabandla amabili ngasikhathi sinye. UMonzola kuyaziwa ukuthi sowabumbuka libandla lakho okuncane okuthiwa yi-MDC Alliance, kodwa uMama uKhuphe lokho ekhokhela i-MDCT. Ngokunjalo akula ndlela uMonzola angabakwazi ngayo ukuxotsha uDokotela uKhuphe labanye be-MDCT, ngoba kasikho kubandla linye, bona baku-MDC Alliance, thina siku-MDCT. Ngiyethemba uZulu uyabona nje ukuthi lokhu nje ngokulihlaya nje kuphela okungayindawo okuzaphelela emoyeni. Ngabantu abadingire levesi ngokuqamba ibizo likaDokotela uKhuphe ngoba selayenza udumo eZimbabwe. Okwesibili, uMonzola ngumuntu ocina ukufundisa abantu ngeconstitution ngoba nguye umuntu oyintshantshu ekuqamuleni kweconstitution. Kodwa kusenjalo siyakwazi ukuthi laba vele uMonzola sebe lugaja lwezanu PF oluzama ukuthi lubisele emuva umzabalazo wenguquko lapha eZimbabwe. Kodwa hayi, kasila kuthandabuza la kancane ukuthi mhla ka 26 March abantwana beZimbabwe bazabafundisa isifundo abangasoze bafaba sikhohlwa empilweni zabo. Okugcina sithanda ukuthi sithembise njalo sazise uZulu weZimbabwe ukuthi akula lutho aba olutshintshileyo kubandla lethu le-MDCT. Umama uDokotela uKhuphe uyibambe esidukwini njalo kasoze ahlehle, uyaqhubeka elwela abantwana beZimbabwe.
UMnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Albert Mhlanga ozancintisa kukhetho lokudinga omele iphumula edalele eParliamente ekumanyano we-MTC Alliance uthi uzanqoba kukhetho lolu. UMhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo wamela iphumula edalele eParliamente uthi waqala kudala ezombusazwe.
Ngingu-former councillor weGwabalanda uward 16 lapho engakhethwa khona ngiqalisela ipolitics zami. Njalo ngaba ngu-deputy mayor wedorobho leli, ngingu-deputy kababa uNdabeni. Ngigcine sengingu-member of parliament wephumula lapho engifuna ukukhankasa khona nje kusukela nje namhlanje kusiya ku-26 March. Ngikwazi kamhlophe ukuthi sengujwayele lo mango. Ngiwuhambile lo mango labo babu Tswangirai, labo babu Gibson Spando, omdlongo kwethu. Angimutsha ke kulomdlalo. Njalo kunhluphuza leli bandla le-MDC kangimutsha, sengimdala, sengikwazi, sengilolwazi olukhulu ngalokho kwenzakalayo. Ngoba ungazi ukuthi uyananzelela uKhuphe ngisebenze laye, uMonzola ngisebenze laye, uChamisa ngisebenze laye, ubaba uWishman ngisebenze laye, ubaba uBidi ngisebenze laye. Bonke laba bantu singabantu banye nje. Kuhlukana nje imbono kancane njalo esikulwelayo futhi kunye beside bonke nje labe baqambayo bonke bafuna nje ukuba ngopresident, yikho nje uhlupho esilalo. Otherwise esikulwelayo konke kukutsha.
UMhlanga uthi uzimisele ukusebenza loZulu.
Ngizimisele ukuthi ngisebenze khona ukuze ngingene ku-MDC Alliance kuyikunxusa kwababa uTswangirai engakabhubhi. Ngiyaxolisa ukuthi wasijiya singakaqedi lowo msebenzi. Wasinxusa waba lo mbono ukuthi nxa omunye emengabhala ngapha kakusoze kuyenze. Uyananzelela ukuthi wanxusa bonke esasiqalise bonke, ubaba uBidi, ubaba uWishman, sonke wathi kasibambisaneni mnadoda sihlangene sibe ndawonye sibe i-alliance. Eyinto engayithokozelayo into njalo enza kuqhubeka ngithokozela kuze kube nanini lanini. Lokho ngiyakwazi ukuthi nxa singazange sikwenze ukuhlangana, hayi lokulwisana lale izano kuyabe kuyize nje. Akula singazi sicabane sithini, kodwa ekugcineni kuzamele sonke sihlangane, sihlangane kuhle. Yikho ke kulolu khedo nxa engikwaziyo vele ngizabuyela, ngoba ngikwazi ukuthi abantu bephumula ngisebenza labo ngihlala labo baza ngibisele eParliamente. EParliamente ngiyebamela ngokungathala zemuva, ngokungathi nxa upresident wangikhangela ngehlisa amehlo. Lokho ngiyakwazi, wonke umhlaba uyakwazi ukuthi akulandaba ukuthi ngupresident kumbe ngubani. Nxa ngithe ngaqondana laye ngithunywe ngabantu, ngiyawasa amazwi enjalo ngingazange ngiwaceze, ngingazange ngiwaxakulule. Lokho ngizibisele ukwenza njalo, ngikujwayele. Bonke ngiphile labo bayakwazi lokho.
Kulabanye njalo abancintisa kukhetho lwamakhansili. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu okubanja le Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ngizamela Ward 8 koBulawayo, ngimele ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. Ward 8 sikhangele emzilikazi Thorn Grove, ingubo enjalo eBarber Fields. Ngiletha ukuthiwa ngesilungu yi-7th leadership, ukuthi ngizathunywa izakhamizi, ngizaba isigijimi sezakhamizi. Sifuna ukutshintsha ipolitics le sesibona senzakala kathesi, ukuthi umuntu okhethiweyo usenguye osehalada abantu, usenguye osesiba ngubhosi kodwa yena ekhethwe ngabantu. Thina-ke nje bandla le-Citizen Coalition for Change sifaka uZulu phambili, sifaka ama-citizen phambili.
Siyaqhubekela phambili sixoxa labantu abatshiyeneyo abancintisa kukhetho oluzayo olwama-by elections oluzakwenziwa ngombimbitho lonyaka. Le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe lakole Ukraine lijana imibono lamazwe akuzwekazi le-Europe kanye nelemelika ngokungenziwa umkhokheli wakole Russia umnumzana Vladimir Putin okanye efuna ukuhlasela ilizwe leli. Ele-Ukraine lithi akumelanga amanye amazwe ababaze okungenziwa ngele Russia. Kuthi inkokheli yamazwe atshiyeneyo ithi uPutin engahlasela ele-Ukraine ngamhlolanja. Abantu abafika amajumi amahlanu 50 sebegwetshelwe ukufa kwele Democratic Republic of Congo kulandela ukubulala kwabo ngomnyaka ka-2017 uZadia Kaladan noMichael Sharp ababesebenzela inhlanganiso ye-United Nations. Kwesikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokubanjwa kwabatshatileyo beganga. Kusanda kubanjwa owesifazana elejaha endlini yomyeni wakhe. Ake sizwe unkosazana Selotewa odume ebulenjini bokuxhumana ekhuluma ngodaba lolu.
Ayiqalanga kathesi lento leyo ukuthi abantu bayakhomba besemendweni, iyinto embi yona, asiyibuki ayisichazi. Kodwa khona lokuyana ukuthi khona umuntu mayesethe wabanjwa, ngcono ubambe loya muntu angaphumi endlini, ubize ifamily yomfazi neyakho ifamily kuzokhulunywa ngalolu daba. Ludaba oluqondane lemideni emibili, ikakhulu uma ushadile kumele uthathe ifamily yakho, uthathe nefamily yomfazi wakho, noma mina nginje ngibize ifamily yendoda yami ibuye kuzokhulunywa. Noma ngingayifihla mina mangiwufazi kwelami side lefamily ngoba ngafuna ukuthi ngcolise igama lendoda yami, kodwa indoda mayithe yabamba umfazi vele uyabizwa kuhlaliswe phansi ifamily ibuye kuzohlalwa phansi ilungiswe leyo ndaba, umuntu lo obanjwe naye ahlawuliswe.
UMadewa uyakusola kakhulu ukuthi abanye abantu bayathatha amavidiyo nxa sebebambe abanye babo beganga.
Ukungcolisa umkakho uma uthe washuta ividiyo, akukhathalekile ukuthi yimi engishuta umkami le-girlfriend kumbe indoda yami eshuta mina ne-boyfriend, yikuzingcolisa. Kubi kakhulu vele nje, akusinto okumele abantu bayenze. Mina ngiyasola kakhulu i-inthanethi ukuthi khona abantu sebedlalela kuyo ngezinto ezimbi. khona indoda yakubamba so umuntu lana kumele akubhadale ukuthi ulale nomfazi wakho izathi sikhulunywa ifamily sekubonakala ukuthi umakoti wenziwani it's as umakoti uyabuyisela kibo ayolayo uma ungabe usamthanda namkakho uma ungabe ungasamfuni esekungcolele umyekele aphuma ahambe umshiye nalowo muntu akathandana naye ahambe uma wena mfazi nawe indoda yakho uthe wayixolela umthole lomunye umfazi uzoyixolela uhlale phansi nayo kodwa ukuthi kushutwana amavidiyo kwenziweni phela uma ungabheka kusuke wena lawe othe wathathelwa isithandwa sakho kunje indoda ethathelwa umfazi uma isishuta ividiyo isizingcolise yona ngoba laphana basahleki umfazi kuphela sebehleka nayo ethe yathathelwa umfazi abantu sebezibuza ukuthi why loyo mfazi eze wahamba wayakhomba kusho wena uwiki kuphi nakuphi abantu basuke bekujaje wena uzitshela ukuthi wena usihlambalaza lowo bani umfazi wakho ne-boyfriend yakhe kanti usihlambalaza lawo uzingcolisa lawo igama lakho selilapha selingcolile
siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
angabiza abakubo kwamfazi okanye nje ebize amadoda abamnumzana besigaba ukuthi bazomncedisa kuthethelele icala ukuthi ilaba sebetholakale besenza lokhu kungaxazululwa kanjani okanye bangahlawuliswa okungakanani ngoba engikwazi ukuthi wayehlawulisa umnumzana lo otholakale eganga lomfazi womuntu ehlawulisa impela kodwa engikwazi futhi ukuthi izinkomo lezi ayezihlawuliswa wayezazingathathwa ngumnumzana zazidliwa ngamadoda ukwenzela ukuthi kusasa lezi nkomo zingabi lokho ezisesibayeni salomnumzana nakusasa uthola ukuthi mhlambe umuntu ogane wazwagcina sokutholakala lomntwana lowo mntwana uthola sokufika isikhathi sokuthi uyalotsholwa kube sokusiba lezi nxusunxusu lapho kwabe sokuvela khona ukuthi kahle kahle lomntwana wayevele kanjani ngoba anofanele amlobolise bese kusithi umama kuye ngayo umyeni wakhe ukuthi usafuna yini uqhubeka nonkosikazi wakhe omunye wayecela abakubo bezomthatha bahambe bayemkhuza kabutsha bemfundisa impilo ukuthi kumele aziphathe kanjani laye umama xolise makuthi uyazama la uxolisa ubabe egcine emxolele baqhubeke nempilo bese kusithi ke amalobolo awakwazi abuyiselwe emuva ngoba umuntu uma elobolile usuke engaphoqwanga kusuke kuyindlela yakhe yokubonga nje abazali bentombi okumzalela intombi egcina singumfazi ozomzalela abantwana so akukaze kwenzeka nje ukuthi umuntu athi uzofuna amalobola abuye lemuva kwakusiba yikho nje ukuthi bayahlawuliswa bobabili yena ubaba ke umnumzana lo bese sizithathela nesinqomo ukuthi umama uyaqhubeka naye noma uyambuyisela kubo
siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixoxa lonkosazana Senutewa odume ebulenjini bokuxhumana sixoxe njalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyathokoza ukwamukela kulolu hlelo lwanamhlanje sibonga inkosi ngokuhlangana kwethu
usiphatheleni lamhlanje
ngiza funa ukuqhubeka lapha mbala namhlanje kuMateyu chapter 28 iverse ka-19 uJesu uthi yena ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhabhathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya wengcwele libafundise ukugcina konke engililaye ngakho khangelani mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi siyabonga kakhulu nizolandelela ebesixoxa ngakho ivike edlulileyo sikhangela ukuthi uJesu usibizela ukuthi siphume sihambe siye ezizweni, siye ebantwini bonke, sibathumayeza ngaye uJesu. Namhlanje mfuna sikhangele ukuthi kanti nxa siphuma kuyini uJesu afuna sikwenze sisiye ebantwini. Okokuqala mfuna ukugcizelela ukuthi uJesu uthe hambani liyengena ezizweni, liyengena ebantwini, liyengena endaweni ezehlukeneyo. Njengoba ngingachasisa abanye bangene ebulenjini bethumayela, abanye bayezindaweni lapho abathumayela khona, emsebenzini, ezikolo, emakolishini. Nxa sifika khona ngale sithumayelana, iningi labantu livame ukuthi bathumayela ichurch yabo, ibandla lakhe. Hayi, buye ebandleni lami, thina senza lokhu kule mgoqo le, kule mthetho le. Kodwa ayisikho lapho uJesu akutshoyo. Lapho uJesu uthi yena, nxa sibiza abantu ukuze bamlandele, okokuqala ukuthi nxa sifuna bebe ngabafundi bakhe, kuyamele kube ngabantu abazinikela kuye. Yikho ekhuluma ngokuthi babhabhathizwe ebizweni likaYise leNdodana likaMoya oNgcwele. Futhi lapha ngumuntu oyabe sezimisele ukubhabhathizwa ngumuntu othi mina sengizinikele kuJesu, ngiyakufa njalo ngivukelayo uJesu, ngifuna uphawu lokuthi ngizinikele kuJesu. Ngakho lapho uJesu khuluma ukuthi kuyadingakala ukuthi abantu bebe lophawu lwakhe, abantu bezinikele kuJesu. Abaningi baba lama-uniform, siba lezinto eziningi-ningi, sibhale kuregister ye-church, kodwa uJesu asifiki esigabeni sokuba lophawu lwakhe lokuzinikela. Okwesibili okuqakathekileyo uthi libafundise, libafundise ukugcina konke engilaye ngakho. Ngakho-ke into edingakalayo ebantwini abangabafundi bakaJesu ukuze bagxile babe lempande yokuthi kumele bafundiswe. Bafundisweni, bafundiswe ilizwi likaNkulunkulu. Balutshwana abantu abachitha isikhathi sabo elizwini. Isikhathi esiningi abantu nxa besize e-church, abanye babefuna ukuzogida, abanye umuntu ayefuna ukubakhwaya ezohlabela ngephimbo elihle, abanye njalo balezinto izithi imicimbicimbi eminingi ababeyifuna khonapho. Ngangizwa abanye besithi ndinga ibandla elizanilahla, bathatha ibandla kungani i-Burial Society. Ikanti lapha into nxa usiza ebandleni ulandwe ukuzofundiswa ngoJesu, ulandwe ukuthi iBhayibheli leli ube lazi, ngoba ungabalazi uzaba-ke ngumfundi kaJesu, uzakwanisa-ke ukulandela imfundiso zikaJesu. Ngakho-ke okuqakathekileyo ukuthi sibafundise ukuthi bagcine. Njalo-ke kokugcina ukuthi sifundise abantu ukuthi bebe lokukhangelela ukuza kukaJesu njalo. Ngoba uJesu uthi yena, mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Kumele bafundise ukuthi uJesu yeza masinyane. Umlando esilawo ukuthi wonke umuntu kumele simfundise ukuthi eze kuJesu, esezile kuJesu abe lokukumelela ukuthi uyeza loba ngasiphi isikhathi. Uza nje sela asingamelelanga.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba, igama likaJesu, siyathandaza ukuba inhliziyo zethu zibe yilezi ezilangalela ukufunda ngawe Jesu, njalo lokukulindela ukuze lapho ufika usifice sikumelele. Guqula inhliziyo zethu, ungene buse phakathi kwenhliziyo zethu, egama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkungo.
Siyabonga kakhulu Ntungami Linkomo. Uhlelo lwabatsha namhla siphuca loMeli Ndlovu ojove intshelelezane esuka eJohannesburg wayafika koBulawayo esenzela ukulimukisa uZulu ngomkhuhlane weCOVID-19. Uselungiselela ukujova ibhayisikili esuka eDurban kwele South Africa esiya eLusaka kwele Zambia elabantu abanengi.
Akusazoba lomunye umango wange Easter mhla ka 12 to 19. Kuzobe kulomango okusuka eDurban, sizothi Durban, sithi Joburg, sithi Pretoria, Polokwane, then sithi Messina, Beitbridge, sithi Gwanda, siye kuthi Bulawayo, then sithi Harare, siye kuthi Zambia eLusaka. Kula sizophelela khona eZambia eLusaka. I think umango khona is 2500 kilometers in 1 week. Then lapho ke kuzobe kunama escort, kabe kunama escort abe ambulance abe media nabanye nje abafuna ukuchaza or abafuna ukulandela bebona nje. Ngicabanga ukuthi la kuma news nje kuzobe kuphuma. Na ku Studio 7 yazi bazongincedisa kumele beyithole update because sometimes kunzima ukuthi ugijima ngebhayisikili ngapha ushuthe video yenze yonke into le. So uma ungabe siphathisana kule moto eziyabe zi-escorter, ngicabanga ukuthi uhambo lwakhona luzoba luhle kakhulu ngoba laphana kuyabe sekufuneka amandla endoda, kuyabe sekufuneka ukubonakala amandla endoda. Baningi abaphikisayo, baningi abafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani or kwenzakalani. Yikho ke nge-Sunday mhla ka 6 February 2022 kuzobe kuyi-birthday yami. Njalo abanye abafisa ukuzo ngichasa bavumelekile.
Kuhle lo batsha namhla besixoxa lo Mary Ndlovu. Uthokazelela ukujova intshelelezane. Ngolibalekisayo ngokhe bstuli.